Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini.
Kuxutshwa umlimi omhlophe eplazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Kuyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba kuxotshwe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaxotoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlakazo. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,508 abahlolwa batholakala bele-coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5,675 asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo. Loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekulenyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini lapha abantu balambi njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa isaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana hamba ngisho la kuma-highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa kwenziwa lokhu lalokhuyana amapholisa adizwa. Amashopu wonke nje avulile, akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu kathi sibahlezi ezindlini njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imisika yonke siyakhitshwa. Lalaba kade bethengisela bethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezithiye inkonkeli zethu zahlala phansi zasezibonisana ziphuma lombono ukuthi ngcono abantu laba bathengelwe ini ama-sanitizers, ama-maski, lama-gloves ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile, impilo sinzima sibili, lobudlwangudlwangu sobukhona busela konke sokukhona ngenxa yokuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo.
Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano udokotela Henry Madzorera uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi iziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni lakuma roadblock ngenjongo yokulondoloza iziqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempilakahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonokho ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazibuyele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo, athi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF enkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlayana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabachathangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukuthengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugugudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela bezo-westist khathi behluleka ukuthi behlangane lama-victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu nge-situation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama-challenges. Yihlamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Wathi sidinga ubaba uJoseph Juma.
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizobuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokhu esikuzwayo lokhu kanti kuhambanzani kutheni ukwenzela ukuthi wona abantu babonisane benjani bancedane. So lokhu abakwenzileyo kumqoxo kubalulekile futhi, and kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga, ngoba njengoba uzwile u-SD we-ANC ukhuluma ukuthi hayi lezi zanu-PF ayiyalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile, sebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo. Sebe sizirayithi, hayi sesizwile lokele ukujoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule nto embi ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuma le bandla leZANU-PF beyiwo amabandla amabili abanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasindaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beNDC into abazikhulumayo zilobu phukuphuku lobumbulu lokudwelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-renti nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa nguLokhuzeni uMcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwe emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So iLokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ngubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke uBhinya. IZANU-PF nguBhinya, le-ANC nguBhinya, eGoli ngikhona ngale nguBhinya nje kwezi-2. Abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana beZimbabwe, abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikuthi ona vele akula into bengali-expect ubana alutho ngaphandle ukuthi ona achothoze, ngoba yikuthi thina i-politics zethu ezelokuzeni ezeZimbabwe lapha safunda i-politics ezimbi ezokuthi ona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. Siya cheti sana kupela, asinigani mbono, asienzi lukwane, osikubona kusizakala gini kona hapo, kubo Melika, kubo England, gale labo labo chisa kona, udona abantu, they rise above parties and talk about the principles of ilizwe labo. Then you benga chaba ngabe la babu yengi mbono yunga tekisi, yunga hali, but yungubone sana ngoba, agula mtu velo oza, boni ndo yungi 100%, agula. Wangu mtu ugresi dinge go, hiko utakona there's not with a monopoly of ideas. Agwezi, wadu wana uti wana hai, izanpe wisi koko, sivili, idenza wazi yungi ndo hai, jabu nga manga luka. Sitinga, wangu mtu abe kona, uti sivoni sana ndo gana si ilungise.
Lapa sizwe umnumzana Joseph Chuma, uubanda le ZANU-PF, lomnumzana Ezut Innocent Ndibali, uubanda le Economic Freedom Fighters. Ngameli Emerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukwere, umnumzana Patrick Zhuwao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMoyi Robert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe, kuyathoniswa amacala atshiyeneyo. UKasukwere, uZhuwao loSitsamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekelamai athathe isikhundla sikaMugabe hatshi uMnangagwa. UKasukwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Ye, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga, ukuzwe ngaphi? Angikhulumi manga, mina ngikhuluma iqiniso. Kama bantu nga ukuthi balamba ngamanga yini, kuna ukuthi wangena embusweni ngokuthi ayikho ngamanga yini. So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Akele ukhuluma amanga, nguye oqamba amanga. Lelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Africa.
Umnumzana
Sevia Kasukwere wayesiphatha amandla sikahulumende kweleZimbabwe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe umnumzana Martin Kropler usexhotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua, lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UKropler uxhotshwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UKropler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Kuyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokutathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless the security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
have to find somewhere for them to go. I will try and go on the farmers' group chats and find out
where ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile ajika test
through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rubindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rubindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathi ntambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi wesaba ukuthi ungamemedeka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amajumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silobaba uNqondo Banzi Magonya lo mama uVictress Matutu. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Ngaphezu kwakho konke Mthembu, kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le iyenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi uphoka Mthembu. Ngoba indlalifa, umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye usuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijiyele iwili yakhe, ajiyele umnotho wonke, awujiyele umntwana oyinkazana olizibulo lakhe, ungowesibili, ungowesithathu. Ngoba uyakwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingajiyela umnotho wami lo ngiwujiyele uThembelani ongumntana wami wesithathu ebantwaneni bami abahlanu. Kubo bonke abantu abanunguye umuntu okhanya engagcini abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba, angeke beswele nxa ilifa lami ngingalijiya kuThembelani. Kodwa ngingalitshiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana, yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha, uyehluleka, uyehluleka impilo yakhe na yedwa. Kambe nxa sengamtshiyela ilifa, kambe nguye umuntu ento yini, engabagcina odadewabo yini? Kwezinye insuku uyawufica umuntu esiyatshiyela umntwana oyintombazane ilifa. Ngobe mbona ukuthi umntanami lo uresponsive kakhulu. Kodwa-ke enyenda-ke umntwana.
Wathi singenisa umama Magonya.
Umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino. Kusuke izimpi-ke lapho. Uthole ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili apathiye ebhaliwe. Ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa, ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa akhona la aziwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umtshiyele omncane, ngiyakutshela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usishiyele lowo omncane, usishiyele phakathi. Laba abanye sebezaze befuna ukwazi sihlesa ukuthi kungani kuze kutshiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo, kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubangise lelo lifa. So kufika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esimpini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili silumakhona. Kumele kwenziweni kolapho?
Angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into eprimitive, into elobuqaba engelakuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isingisi. Ye isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 naso sesigugukile, sigugukwe ngokuguquka kwezikhathi, ukuguquka kwezinto Mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe, isintu sethu sisenze sibe yisintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle. Ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi, that is guqukisa izinto, sitshintsha izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle, siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. isintu akasontamo kayigobi
ngosozala mathuthu
duke ukuze lento isebenzele sonke into zokwaba kwamafalo nokubhala amawili abantu abafeleyo ma umuntu isethe wahamba nxa echiye iwili abafundi ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe ngumufi kuzoba lula njalo kuzagwema izidi emafemilini.
Ngithathelele lithuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Mathuthu ukuhlanganiso yezim imbokodo njalo ingcwethi kwezamasiko esintu. Bonga kakhulu ubaba uNqondobazi Magonya, induna phela esintwini. Siyabuhlonipha nduna, sibonge kakhulu ungathina kusasa.
Hayi, kuyabonga ngamthembu.
Isibonge kakhulu ye sikhamba zami. Asana nisira wapileo nga vigeza.
Kandela obaba mkuu, babe lobo lokoko.
Soku isikati sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho muhle okhulumayo ngumayiko hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo oke waba yingxenye yohlelo lwe-Chevening Scholarship kwelengilandi. Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe, intsha yakwele Afrika. Uhlelo silomnumzana Butholezi Khosinyathi. Butholezi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunenge ngohlelo lwe-Chevening Scholarship.
Yi-program eyenziwa ngohulumende wase-United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayetaditha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university achiyeneyo kwele-UK. Mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khona le ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters. I-Chevening isekela labo abafuna ukwenza i-masters. Akukhethelekile ukuthi ufuna ukudaditha kuyiphi ifield, uyazikhethela phose uyenza kwamasiko njengami, phose ufuna ukuyafunda ezempilakahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani. Uya-aplayelwa mnyaka yonke nje jikelele, njengaka-test ama-applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela, bakhethe then u-aplaye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Luhlelo olulohlonzi kakhulu. Kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni. Ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside, ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko. So kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko, lami ngisukumele phezulu.
Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe?
Ngenza i-Chevening ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngathi mphenduke eZimbabwe. Kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e-National Gallery yakoBulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okwangenza ngagcina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa ye-Chevening. I-masters engasengilawo e-Culture, Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye engangincintisa labo ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-Regional Director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana Nyathi, gqiba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet bayegoogla ukuthi Chevening Scholarship, bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ile mbuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili, le mimbuzo echiyene. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani la uyakusuthisa lokhu abakufunayo, usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butholezi Khosinyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Seselugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olebalulisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu u-Mike Hove. Sike sizwe namhlanje ukuthi uNtungamelinkomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sesibuye sahlangana zihlokoze inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula sigcine kuya ivili sikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu wayenesandla sokudla esasilimele. Ke siqhubeke layo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi, keba wazazi izizindlo zabo, wathi kuye indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi, wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo, yanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na. Sebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya ivili ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi eseyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azangazihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazi inhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelela akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siyaphezulu. Bazonde iBhayibheli lithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube yibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kubo bodwa. Yibo bona abanagcwele inkohlakalo siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa. Bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo. Yibona laba abanye baze bantshontshe ngezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa imikhuhlane bazidlele bodwa. Bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulaba ababakhangelela phansi bazonde okumangalisayo. Kayishiwo abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi yelula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu, izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yizo ezigogekileyo linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu ngabakaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinakekele ngokufana nayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalekisayo nguGibbs Dube.